yabona ukuthi nxa kwakuvele kulokuphikisana phakathi kwamalunga ancintisanayo, siyazi ukuthi uBobby Wine lomsebenzi kuvele kulokuthize, ukhetho lwakhona le democracy yakhona vele ibhilizekile. Ngaye omongameli wethu thina owanjengabomnangagwa laba, ngaye bayacabanga ukuthi kabafanelanga bazingcolise amabizo ngokuba belokhu bebonakala belabangani abalokuxabana phakathi okungela umbuso omuhle. Nxa kulobudlelwano phakathi kwe-Uganda leZimbabwe, osobhizimisi bayakulungisisa khonokho ku-African Continental Free Trade Agreement kumbe ku-commerce. Lokhu yikudlalisa ngezimali, yikufika nje abantu bechawulana umuthi sephenduka ekhaya, akula ngisho lazithelonisi.
Sesikhangela yena uMongameli Museveni, kutshoni lokho ukuthi ulokhu ebusa kusukisela ngomnyaka ka-1986, unqoba okuqotho yini?
Uzananzelela ukuthi ukuguqula isisekelo sombuso esokuntshintsha iminyaka yokuncintisa iminyaka yokubuswa yenziwa yonke ama-dictators e-Africa. Umsebeni uvele uphithekile ubhizi ngokuguqula imithetho yokube lokhu encintisa kusukela ku-1986. Mina ngiselijaha kuze kufike kade sengingokhulu. Singacabanga ukuthi kulo muntu ongaba yengqondo yokuthi asebenzele ilizwe lakhe kweminyaka emide njalo engu-president, kuyatshengisela vele ukuthi abantu ababuyisayo e-Africa laba bathatha lula izimpilo zabantu, ngabakho serious.
Sesikhangela amalungelo oluntu-ke kulelo lizwe, siyamuzwa umnumzana Wine lokho esithi uyahlukuluzwa kanye labasekeli bakhe.
Ngoba phela yikho okusimangaza ukuthi amazwe anjengowama-America labana bathi balo mungane le-Uganda, ubungane bakhona uvele nokuthi u-Uganda iyalwisa amasosi lana ama-Islamic fundamentalist. Kodwa siyazi ukuthi e-Uganda that akula democracy. Ukhetho lwe-Uganda amaphephandaba yakhona ama-radio akhona vele konke Museveni ufaka izandla zakhe. Nxa kulo ukhetho abantu bayabotshwa, abanye bayadutshulwa, kuyafana nomlizibawo musi. Ngibona ngathi mina kuncedi lutho.
Kungani ele-Uganda njengamanye nje amazwe lixhasa eleZimbabwe ngohlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi lwe-land reform kanye lokuthi izijeziso zenotho ama-sanctions zethulo eZimbabwe?
Njengathi thina esafunda e-East Africa siyazi ukuthi u-Idi Amin owahluthunela amakula elamakhiwa imihla amapazi abo wasukubiselwa ukuthi Amin sekhotshiwe. Kuyatshengisele vele ukuthi kule confusion yakhona ngoba kulokuphambaniseka khona ngoba vele i-Uganda yona ekunanzeni amalungelo abantu abele mpahla zabo iyakwenza khonokho, ngikhona yikho bebezwana labantu be-America. Kusekela nje ukuthi umhlabathi uthathwe kumbe izijeziso zikhitshwe, ikukhuluma nje kwabantu vela abangabangani abahlukuluzayo. Kodwa angikhole ukuthi kungatsho lutho ngoba nxa mina ngisithi mina Museveni uyasetshelwa i-America le-Britain le-EU, yona i-America le-Britain le-EU bayibo abafaka izijeziso kuZimbabwe. Akula rational kutsho ukuthi vele uyabe ezikhulumela nje njengomuntu odlalayo.